sendaba ku VOA indebele.
Njani mthokazo omuhle onamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 28 kunhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
ngasingela emalini ukuthi amaza ngeke sabakhona edorobheni leGwanda, njalo wonke nje uzananzelela ukuthi amafutha hamba izibota la akhwelile nyakeni sezibhajethi ilita yamafutha okwi-dollar 25 $5.60.
Umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi lokunye ngokuphindwe kathathu.
Kulezi nsuku umuntu ungamuzwa ukuthi kuthiwa kungaba lo muntu ongathi yena usavotela izanu p f, angikwazi ukuthi uyabesuka kuliphi lizwe, but kuleli lizwe ambona ukuthi usesekhona mnomuntu ongasuka ethi hhayi ngizavotela izanu p f.
Amabandla ezombusazwe yachiyeneyo aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane East edale lephalamende oluza kwenziwa ngoNcwabakazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi lokunye ngokuphindwe kathathu. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla esitolo ikhuphuke okumangalisayo, kanti le mali yakwamanye amazwe layo ingasavunyelwa ukusebenza eZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Umasipala wedolobho leGwanda uthi akasela mali yokusebenzisa ukuqhuba inhlelo zakhe ngoba kade ihlelile ukuyisebenzisa lonyaka eziphelile ngenxa yokubhidlika kumnotho weZimbabwe. Uthi ukuwa kwesisindo semali yelizwe sekudala ukuqonga kwentengo yemithi yokuhlambulula amanzi kanye lamafutha ezimota. Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Jason Majale uthi ngaphandle kokuba bakhweze imithelo ngesilinganiso samakhulu amathathu ekhulwini 300%, umasipala uza kwehluleka ukufeza imisebenzi yakhe.
Ngasingela emalini ukuthi amaza ngeke sabakhona edolobheni leGwanda, njalo wonke nje uzananzelela ukuthi amafutha hamba izibota la akhwelile nyakeni sezibhajethi ilita yamafutha okwi-dollar 25 $5.60. Ongakuthi nxa singeke lokhweza uthi ipota zethu lazi azingeke zisanathe amafutha, azingeke zisahamba, akungeke kusasetshenziswa. Amatharaketi athwala izibi kasathwali izibi, yonke into kutsho ukuthi izakuma nje.
Okwamanje idolobho leGwanda libhekane lodubo lokuthilelwa kwamanzi olubangelwa yikuqunywa kwamandla kagetsi. UMajale uthi bayalulungisisa lolu hlupho.
Sesicelile njalo kuminister we-energy le power development ukuthi asitholele ekucutheni kwelayini le eya ezipompini, kodwa asikatholi impendulo simpawa. As long as amagetsi ehamba, amanzi angangebe khona okweneleyo.
Umnumzana Khuzi Thendele Ncube yisikhulumeli senhlanganiso yabahlali beGwanda, iGwanda Residents Association. Yena ke uthi laloba besizwa izikhalazo zikamasipala, iningi labahlali bedolobho leGwanda abasoze beneliswa ukubhadala ngoba iholo lezisebenzi lingakhuphulwanga.
Kuzasinzimela sibili ukuthi saneliswe ukuba siwabhadale lawo marates abekhwele ngalolo hlobo. Inkinga yokuthi inzuzo yethu ayikhwelanga, siloke sizuza imali ngendlela ebesizuza ngayo umnyaka lo ophelileyo 2018. Yikho ke lokhu sibona kuzaba nzima kakhulu, kodwa siyakuzwisisa sibili ukuthi laye usebunzimeni, lokho kubangelwa ngumumo omubi womkhonomi welizwe.
Kusenjalo uZulu weGwanda wamukele ngembono etshiyeneyo umthetho enqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga lokuthengisa eZimbabwe. Umkhokheli wabatsha kubanda le-MDC ezansi emaNdebeleni umnumzana Edgar Ncube uthi lo mthetho awusoze uthuthukise umnotho welizwe.
Angeke uthi nxa umntwana engayenzi kuhle esikolweni uthi uyamtshintsha ibizo khona eza kwenzakala. Lokho kwenzakaleyo asilolutho engingathi luya-appreciate-wa yizakhamizi kumbe ngabahlali belizwe leZimbabwe. Linyathelo liphambuke kakhulu. Angiboni kuphutha, angiboni kusebenza, kuzaba into ezinsuku ezimbili ezintathu nje kuphela.
Unkosazana Lungile Masuku, isakhamuzi seGwanda, uthi ulethemba lokuthi leli nyathelo lizanceda ukwehliswa kwentengo ezitolo.
Amarates elisephezulu kakhulu, ikhathi sokusenza lezi zinto zihlale zikhwela every day, every hour. But khonokho ukuthi sibhaniwe engxenye singaphonga ukuthi sinike nje insukwana sibone ukuthi izinto zizakwehla yini emashopu. But ngokubona kwami mbona sokumele ziyehle phela ngoba i-rate la isiyehlile.
Intengo yempahlolo isikhuphuka okumangalisayo ngemva kokwethulwa kwalo mthetho we-statutory instrument 142. Isaka elilesi sindo lokudla kwenkukhu ebelithengwa ngamadola alikhulu lamatshumi amahlanu ngeviki edluleyo namhlanje belibiza amadola angamakhulu amabili lamatshumi ayisishiyagalombili. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe yachiyeneyo agoqela elezano PF lele MDC aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli welupane East edale lePhalamende oluza kwenziwa ngoNcwabakazi mhlaka 3. Ngelanga elifanayo kuzaqutshwa njalo ukhetho lokudinga ukhansila kaward 22 ebubi lokaward 23 enkayi. Isigaba selupane East sisele singelameli wePhalamende ngemva kokubhubha kukankosikazi Sithembile Gumbo owayelilunga lezanu PF ngoMabasa. Kulamanye njalo ama-by-elections azayo endaweni ezithiyeneyo ngemva kokufa kwabakade bekulezo sikhundla okugoqela umnumzana obedingwa Mguni owayemela imangwe edale lePhalamende elilunga lezanu PF lo nkosikazi Bimbayi Itswangirai Java, yena owayemela iGlenview South engowe-MDC. Ibandla le-MDC lithi lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lwelupane kulandela ukunqoba kwalo eKadoma kwenye i-by-election esanda kwedlula. Eminyakeni embalwa edluleyo bekunzima ukunqoba iZANU-PF kuma-by-elections. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleleni North umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okuningi ngamalungiselelo abo elupane.
Mbona ngami kule MCA kulaleka mama uMakhuphe, hhayi namanye nje ukuthi amabizo akhona ukuthi ubazahlisake funa ukuthi wakhangele njalo ephepheni. Hhayi abanye nje ngenxeke liyabe I think ile ukuze ndayifakile kuthiwa yini le nthwakazi eyifakile ngingazike kalinda masarila le ngayi nayo ifakile futhi kuthiwa belithi. So maningi amabandla akhona awayo afakile, but obviously i-contest yaziwa ukuthi phakathina kwezanu PF lata.
Ye manje kuhamba njani amalungiselelo, liyakhankasa yini?
Kulezi nsuku uthi Chris kusakhankaswa yini kulezi nsuku? Kulezi nsuku umuntu ngamuzwa ukuthi kuthiwa kungaba lo muntu ongathi yena usavotela izanu PF angikwazi ukuthi akesuka kuliphi lizwe, but kuleli lizwe ambona ukuthi usesekhona nomuntu ongasuka ethi hayi ngizavotela izanu PF ngoba izanu PF ububi bayo sokusobala, ukwehluleka kwayo sokusobala, okwethu nje sikwenzayo kuyakhumbuza abantu ukuthi lingakhohlwa ukuthi hayi lokhu okukhona akasisakufuni. Ngakho-ke mhlaka 3 August asihambeni siyefaka lokhu okuyikho esikufiselayo.
Uzamela ibandla ngubani njalo lo wezanu PF uyamazi na?
Owethu omela ibandla kuthiwa nguDalumuzi Khumalo. Yindoda ezalwa khona ngale eLupane, yindoda eke yaba ngusinetha, yathi siphumile kube usinetha yahlala njalo eLupane kwampana ingusomabhizimusi owaziwayo ngaphakathina kweLupane, njalo yindoda eyaziwayo ukuthi ngayilahlanga abantu bayo, yahlala labantu bayo kwaze kwaba lakathina.
Owezanu PF ke uyamazi?
Owe ezana PF mzwa kuthiwa ngumlungisi uMlungisi Dube hayi akazakali kakhulu lakibo ephathini yabambona ukuthi abanengi bayamazi
lenze ezinye izigaba ke ukhetho lwenziwa nini njalo ngezana
mhlaka 3 August njalo sile by election kuward 22 eyebubi lapho kwabhubha ukansela owayekhona owayengowezana so ke sifakile ama candidates njalo kube I think ngamaphathi amathathu ngamane enkayi kuward 23 lakho sile by election mhla ka 3 August njalo eka kansela ngemva kokuswelakala kuka kansela weZanu PF
kukhanya kulesiphithiphithi esigabeni seMathabeleland North kwezinye izigaba zelizwe wona akhona yini ama by election
ama by elections akhona ilizwe lonke kuward 32 kumbe 33 eBikita kule by election lakho ngemva kokulahlekelwa ngukansela owezanu PF wabhubhayo ngiyakwazi ukuthi khathesi njengoba uzwile ukuthi kubhubhe umgoli kusho ukuthi sokuvuke i-by election njalo eMathabeleland South ama-by election maningi bonani kulamanye futhi amawadi angaba mabili mathathu ezakha east nanku lakho sokuzwa izolo ukuthi u-MP weZanu PF khona ngale usebhubhile so ke ama-by elections hayi maningi ama-by elections maningi kodwa mina ngakutsho nje ngokubona kwami hayi wonke silungele ukuthi siwathatha ambona ukuthi kuyabuyelwa emuva mbonani wonke siyawathatha njengoba siqalisile kubonyanga le lapho kuqalise khona abe lokho esiza kwaze kwayafika eKhadoma silokhu sithatha kutsho ukuthi hayi ambona ukuthi sisaya kuma sokuyikuthatha konke okubuyayo
umnumzana Prince Dubeko Spanda ngomgcini sihlalo we-MDC esigabeni seMathabeleland North njalo umela iBinga North edale lePhalamende ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 sekhangele okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba leChronicle lithi umongameli yamasoni Mnangagwa uzahlangana lezinduna zeMathabeleland kanye lezeMidlands kobulawayo namuhla. Iphephandaba leHerald lona lithi abantu abazatholakala belamacala enkohlakalo imithethwandaba bazathathelwa yonke impahla yabo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Igama lami ngingusithole kobulawayo. Ngithanda ukulibingelela lonke elisebenzela iStudio 7. Lani lonke balaleli iStudio 7. Lamhla ngithanda ukukhuluma ngodaba oluzwisa ubuhlungu, udaba lwe-corruption elizweni. Okumangalisayo yikuthi abantu bona laba asebeqanjwa ngabantwana ukuthi ba-corrupt kudala kwakhulunywa ngabo, ikakhulu u-Obedi lo Wikineli, laye uMagunja yena lo we-Reserve Bank. Kudala kwakhulunywa ngalaba bantu. Kodwa into emangalisayo ukuthi akulanyathela eselithethwe uhulumende ukuthi laba bantu babotshwe bangene ejele. What kind of a government is running this country where all big thieves are being saluted outside the prisons while the small thieves are full in prisons? Yebo kambe uMnangagwa uthi uzakhetha ikhomishini yokuthi icubungule udaba lolu. Kodwa maningi phela amakhomishini aseke abakhona kodwa kungaphumi lutho kungenza umehluko. For instance ikhomishini kaMohlanti kwaphuma ukuthi amasosha abulala abantu kodwa into yakhona yayathezelwa phansi akulanto yaphumayo. Abadala okwamanje sebeze betshelwa ngabantwana ukuthi ilizwe alimanga kuhle ngendaba ze-corruption kodwa bona kuyibo abangena ephalamende belanda nje ukuyakwenza umsindo lokulwa le-opposition lokulala kungaphumi lutho into abayingenela ephalamende lokhu kuyalyangisa ukwenza ilizwe lethu libe phansi. Ikwabantu ama investors they can never come into this kind of country with all this corruption. Kuyayangisa shem. Ngiyabonga.
Siyabonga basakazi labalaleli. Hayi wamubono ngokuthi bakithi ama prize asiwazi ukuthi singathi akhwelile lokuthi izinto zona vela imalini asikwazi besingacela ukwaziswa ngama price ejukela nje ukuthi 2kg imalini kwenzela ukuthi sikhulume ngokuthi akhwelile impuphu 10kg imalini iflower amafutha sibe sibakwazi ukuthi akhwelile labo labahamba benquma kumbe bahamba bephethe amaphepha lama price kasikwazi iprice siyazi yamenyezelwayo ngedizile petrol ngabe zonke iprice ziyaphunyelwe egcekeni njengamafutha ezimoda kwenzela ukuthi abantu labe lobu fike esitolo bekwazi ukuthi into ikhwelile sincediseni khonapho shua ngoba thina siyadubeka ezintweni ezidliwayo leze njengabompuphu lamafutha lechukela iziphofu zikhonapho izalukwazi zikhonapho abantwana abangalabazali bakhonapho libabeka ngaphi njengoba liyakwazi ukuthi ilizwe liwomile lithi alilamali sibili liyakwazi kodwa manxa sekuhamba ngaleyo ndlela lingafaki umthetho lifake nje uphonga kuphela kababanjwe phela sizokutona libambile abantu belancedisaneni sibili ake sithule mageza.
Basakazi bami ngiyabingelela mina ngingushonipha inkomo ngilapha eSouth Africa msakazi mina engikubona ngokwami ngesimo sasekhaya laphayana ikhe ngifuna ukukhuluma ngakho kubuhlungu ukuthi sibone ilizwe lethu likhipha lezi zinye imali zokhamanya amazwe ikakhulu thina into ebesiyikhalela yokuthi ngabe bayathatha irandi msakazi basebenzise lona ngoba kuyilona elikumakhelwane eliseduze futhi njengoba sebevele sebekwenzile lokho asazi ukuthi isimo sethu sobuya sibe njani ngoba sikubone ngo-2006 kuya ku-2008 msakazi kwakunzima kakhulu asazi kulaba abasiphethe ukuthi bona basolana ukuthi bejoyine mhlawumbe irandi yoneni noma nje kungaba yilokho ukuthi South Africa ifuna ukusikontrolela irandi layo lisetshenziswe eZimbabwe ngabe bavumelana na ngalokho umnotho wethu uzovuka asazi i-RTGS leyo ukuthi izolivusa na ilizwe hayi siyathola nje sibheke msakazi ngiyabonga.
Hlangane kakho lapha kithi kuleli lishwe pha amarandi lamapula lamalukuzakusasebenzi ibunzima bukhulu kakhulu lowo ngoba ayisiboni impela ukuthi kuyimpum ngoba le mali efakwayo iyawa namhla iyasebenza kusasa iyasebenzi kunzima kakhulu ayikho into ebambekayo ngebhondi selenzima kakhulu ngaleyo mali nabele ngaphi maphandleni yayisivaliwe vele esitolo ufika layo bengasayamukeli elimoyo temba malaza mpuma kusho saphe plans yabo.
Lavena basithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko umlaleli kunombolo ezi 001 202 465 0318. Kune kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Ele North Korea selixwayise uhulumende weMelika ukuthi kumele aphuthume aphume lomhlahlandlela wenkulumo zokwesulwa kwezikhali zempubhiso ezigcinwe yiNorth Korea. Kutubuke ibomba elibulale ipolisa elilodwa eTunisia njalo lalimaza abantu abayisishiyagalombili edolobheni leTunis izolo. Sikhangele udaba oluhamba phambili eMelika. Inkulumo mpikiswano phakathi kwamalunga ebandla eliphikisayo elamaDemocrats adinga ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo iqhubekele phambili izolo kulokudlephana okukhulu. Okhanya ekhokhela kulomncintiswano umnumzana Joe Biden uchotozwe ngunkosikazi Kamala Harris emethesa umlando wokusebenzelana labantu abaziwayo ngokuzonda abantu abamnyama ngesikhathi elilunga le-Senate. Unkosikazi Harris laye ungumuntu omnyama. Kodwa uBiden uzivikele kulokho wachotoza unkosikazi Harris esithi laye akulalutho alwenzela abantu abamnyama ngesikhathi engumtshutshisi. Ozanqoba lapha nguye ozamela ibandla lamaDemocrats ancintisane lomongameli Trump kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe.
Kunzima lapha ukuthi ngaqamba umuntu engathi lo engibona ngathi uzophumelela ngoba sibona nje ukukhankasa kwabekhankasela ukhetho nje kuqala kuphezu kwesiphithiphithi esibe kakhulu. Kukanti futhi yena umnumzana uDonald Trump laye sibona ngathi abantu bayamsola kakhulu ngezenzo zakhe asezenzile. Lalaba abafuna ukuyancedisa kukhetho lapha ngibona ngathi bayasola kakhulu indlela asenze ngayo, i-track record yakhe imbi kakhulu. Okwamanje kunzima ngoba besaqala ukukhankasa, ngibona ngathi singanikeza ithupha kancane bakhankaza size ukuthi bathini, bese singaba lo mbono ongcono ukuthi ngumbane sibona ngathi nguye ongathi ukhankasa kulezinga nguye ongaphumelela.
Umnumzana Joe Biden nguye okhokhelayo, abasekeli bebandla bathi bafuna kube nguye oncintisana lomongameli Trump ngomnyaka ozayo. Kukhona yini obona kumphambanisa acine engasabanga nguye onqobayo?
Angiboni ukuthi kungenzakala ukuthi agwenxeke. Ngokubona kwami ngibona ngathi i-experience yakhe nje yiyo enze abantu bangathi bamlandelela bayamxhasa. Sihlobo sikunazele lapha xa sikhuluma ngendaba zokuxhasa, uthole phela umxhaso ongathi uyabonakala uphezulu. Njalo igefu leyaseyivulile nje zisuka, ngibona ngathi ingabe iyi-statement esuka ebantwini ukuthi hhayi umuntu esingathi singaba nethemba kuye ngulo.
Njengoba bebaningi kangaka abebandla lamaDemocrats abancintisanayo, awuboni yini becina begwenxana mhlawumbe bacine besenza kube lula ukuthi umongameli Trump abanqobe?
Ngibona lokho mpela kungamsebenzela uTrump ukuthi kube khona iziphithiphithi ngoba sikhanazela izikhetho ezinxa kusiza ekuqaleni ukukhankaso lapha kuyaqala ukuphumisa iindaba ezithile ezimbi, iindaba ezingcolileyo kuthiwa ubani wena wenza kanje, ubani ulecala elinje. Ngibona ngathi ngobuningi babo bazalwisana leso siphithiphithi sizadala mpela ingxabangxoza enkulu kakhulu engagcina ithatha amandla kumbe ngathi le focus yabo ukuthi bakhankase. Ugcine ngapha umnumzana uTrump usephunyukile waphumelela.
Abamnyama abancintisayo abafana labo Cory Booker labo Kamala Harris, amathuba abo na ubona eminjani?
Angibona amathuba abo mpela angathi aphezulu, aphansi kakhulu ngoba asiboni abantu abaningi abangathi balesiso sokubalandela kumbe nje singathi generally nje ukuthi kukhulunywe ngabo nje kakhulu. Babonakala ngathi ngabantu abangela sindo kupolitics, njalo abangela experience engathandwa ngabantu to a point ukuthi sebengaze babakhethe ukuthi babe ngabakhokheli belizwe.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sizigqibe ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ekhona namuhla. Iqembu leTunisia lizanqikelana lele Mali kuthi ele Ivory Coast libhuqane lele Morocco. Ele South Africa lona lizabhuqana lele Namibia. Izolo ele Algeria linqobele Senegal nge-1-0 kwathi ele Kenya lanqoba ele Tanzania nge-3-2. Iburundi yona inqotshwe iMadagascar nge-1-0. leZimbabwe elizanqikilana lele DRC ngesonto kumdlalo oqhakathekileyo kakhulu ngoba linganqotshwa liyabe seliphumile kulomncintiswano. Kunjani masekunje lingabalinjani emagumbini omane womhlaba, siyalubonga uxhaso lwenu, siyalibona ku Facebook njalo libukele kulo beauty ba Mondeti. Uthi wena amavuko omsakazi kuzoba lo Aaron Dube umthembo osithembayo. Uthi wena good morning, livuka njani khona ngapho? Hayi siyavuka Dube, singazi wena. Campbell Ndlovu uthi wena morning. Musa Mazibuko uthi wena babankomo livuka njani, ngibukele ngise Soweto. Siyavuka Mazibuko, siyabonga. Mandla Gama uthi wena amavuko bakwethu, amavuko la kuwe Gama. Vusani Pepe uthi wena good morning, kuzoba ke Ndukwa, Ndukwazimtshayi nkani yasiza Goqandlebe uthi wena livuka njani Mthwakazi. Clement Makwaza esigqibela uhlelo ngengoma emnandi uthi yena usehlala khatshana. Silethemba likholisile lamhlanje kungolwesihlanu nje sesilungiselela impela viki phela ukuzigqiba izosuku sikhangele bezihamba phambili. Umasipala weGwanda sekweze imithelo yamanzi ngokuphindwe kathathu. Amabandla atshiyeneyo aphakathi kokukhankasela ukhetho lokudinga umeli weLupane East edale lephalamende. Likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-half past 7. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Asidibaneni ngolwesibili, siqalile eyami impela viki. Itshone kuhle.
Mangwanani akanaka.